So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olambukela emsakazweni we studio 7 ngolesihlanu mhla ziku 5 Nhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulaba lichumi lanhlanu 15 abavele kwele South Africa abatholakale bele gcikwane le coronavirus bese kukhweze inani labaleli gcikwane leli elizweni lafika ku 237. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe lithi selithethe isigodlo sebandla le-MDC ebesisetshenziswa libandla le-MDC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa esithiwa yi-Harvest House. Ibandla le-MDC Alliance lithi kumele kukhethwe ikomiti ezimeleyo ezacubungula udaba lwabesifazane abathunjiweyo kulandela amazwi kamphathi mtambo wezamapolisa othi baqamba amanga.
Isinqumo lesi esokuthi kube lesijeziso usuka ku-National Council. Umuntu onguye umphathi mtambo ku-National Council ngumama uThabita Khumalo.
Uhulumende sekhweze imbadalo yamafutha ezimota okwesatshelwa ukuthi kungabangela ukukhwela kwentengo yempahla lokudla ezitolo.
Udubo luvela ekuthengisweni kwawo amafutha ngamabond abantu abawathengayo bethenga ngama US dollars.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Milanhlanu 15 abavele kwele South Africa batholakala bele gcikwane le coronavirus osokukhuphule inani lalabo abale gcikwane leli eZimbabwe ledlula amakhulu amabili i-237. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu phose inkulungwane eyodwa 957 abahloliweyo leli gcikwane izolo. Kulaba ngamachumi amathathu asebesindile kuleli gcikwane. Ibandla le-MDCT lithi selithethe amahofisi esigodlo sebandla le-MDC Alliance eHarare athiwa yi-Harvest House kumbe Richard Morgan Tswangirai House. Kodwa unobhala jikelele webandla le-MDC Alliance umnumzana Charlton Wende ulandule ukuthi amahofisi abo athethwe. Kuncwadi elotshwe ngunobhala jikelele we-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi baphiwe amakhiye e-ofisi le ngokuthula kungeladlakela. Wengezelele esithi kusukela lamhlanje imihlangano yebandla le-MDCT isizenzelwa kulama ofisi. Isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Khaliphani Phukeni ugcizelele amazwi kaMonzora etshela iStudio 7 ukuthi mpela sebewathethe ama-ofisi la. Kunjalo nje ibandla le-MDC Alliance lithi lifuna kukhethwe ikomiti ezimeleyo ukuthi icubungule udaba lweziphathamandla zabasakhulayo zebandla le-MDC Alliance ezithi zathunjwa, zatshaywa njalo zahlukuluzwa ngokwecansi ngenyanga edluleyo ngabacatshengelwa ukuthi ngamapholisa ensitha. Lokhu kulandela amazwi kamphathi ntambo kahulumende ubona ngokwenzakala elizweni umnumzana Kazembe Kazembe othe akusikoqiniso okwakhulunywa iziphathamandla lezi ezibalisa unkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Maroba. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance unkosazana Fatsai Mahere wethule umbiko osola umnumzana Kazembe esithi usebahlulela khona ukudingisisa kungakaphuthi. Kusenjalo amalunga aleli bandla awaphatheka edale leparlamente ele senate ngaphandle kwesinqumo saleli bandla athi aselindele inyathelo elizathathwa ukuthi bajeziswe kumbe baxolelwe kulandela umhlangano we-National Council webandla le-MDC Alliance ngolwesithathu. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa utshele usithandekile mhlanga we-Studio 7 ukuthi basalindele njengezigaba ukuzwa ukuthi izijeziso zizathathwa njani. Njalo uChiruhosa uqale ngokuchasisa ngesisekelo esisetshenziswa libandla lakhe.
Owethu umlando njengeprovinsi yakoBulawayo hayi ulula. Into eyakuqala ngiyokuthi isinqumo lesi esokuthi kube lesijeziso usuka kuNational Council. Usuka kuNational Council umuntu onguye umphathintambo kuNational Council ngumama uThabita Khumalo. Ngikhuluma igama lakhe ngoba singakhangela isinqumo seMDC uAnexa C owe Disciplinary Code of Conduct and Regulations uthi wona ku section 3.112 uthi ku functions of the National Disciplinary Committee ilawo amandla eyokuthi ithonisise injalo iphinde ifake isinqumo lesijeziso kulowo muntu oyabe ephambanisile asikeze ukuthi isijeziso sangkhona singaba isijeziso kodwa engikwaziyo ukuthi into yenale ukuthi abantu bahambe eParliament lona ibandla likwalile khonoko into esuke yayangisa ibandla.
Siyezwa njalo iNational Council isithi idingisisile ukumalunga ibandla lenu athola ukuthi abantu bathi ungcono bebuyele eParliament lihlalile yini lonke njalo ikusasa liyibona injani.
Into suke yakhulunywa kuNational Council kodwa vele thina abanye nje esikwi-information besivele sisebenza sibuza abantu ebandleni ukuthi kungabe kunjani ukuthi abantu babuyele. Abona ukuthi umnumzana uMudenda wavela waphambanisa ngokuvumela ukuthi ama MP MDC bakhitshwe eParliament. Njalo emhlabeni jikelele awuza kube lebandla elithathwa elithatha izinqumo ezinjani ezokuthi kukhitshwe abantu beParliament. Isinqumo lesi senziwa abantu ababili kuphela, akulanto enjalo. Akula National Council eyahlalayo ukuthi ixotshe abantu eParliament. Uzananzela ukuthi ikhona i-organ yeparty ethiwa yi-National Executive eyiyo emele i-recommende nanje ikhulume ifake engathi yi-direction nanje ekhombele ukuthi hayi ibanda limele likhangele entweni zokujezisa kumbeni ixolele abantu.
Lo ngumnumzana Swithan Chiruhosa, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Uhulumende sekweze intengo yamafutha ezimota emizameni yokuqeda ukuswelakala kwawo elizweni. Kodwa ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kuzabangela ukukhwela kwentengo yokudla lempahla ezitolo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority kumbe ZERA lwazise izolo ntambama ukuthi kusukela namhlanje ilitha ipetulo izakhuphuka isuka ku-$21 isiya ku-$28.96. Kuthi e-diesel yona izakhwela isuka ku-$20.84 isiya ku-$24.93. Ukukhwela kwentengo yamafutha lokhu kuza ngesikhathi esilela kakhulu elizweni. Usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank, umnumzana John Manguja, utshele idale lephalamende izolo ukuthi uhulumende uthenga amafutha eneleyo phandle kwelizwe. Ngakho uthe uyamangala ukuthi kungani engatholakali elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba kuJera, yena othi kaboni ukukhwezwa kwentengo yamafutha lokhu kuqeda udubo lokusilela kwawo elizweni.
Angiboni ukukhwela kwentengo lokhu kuqeda udubo lwethu olokusilela kwamafutha lapha elizweni, ngoba udubo luvela ekuthengisweni kwawo amafutha ngamabond abantu abawathengayo bethenga ngama US dollars. Udubo luku rate elisebenzayo nxa abantu bethenga ama US dollars, ngoba kungasenani ukuthi i Reserve Bank iyanika abantu ama US dollars kumbe iyathengisela abantu ama US dollars nge 25, kodwa bonke abafuna ama US dollars kabatholi nge 25. So kusitsho ukuthi bayahamba emkambeni bayodinga ama US dollars ngabo 70-75 pound. So ukuthi babuyele bathengise ilitha nge $28 kumbe $24 uyabe usub economic. Akula sense ukuthi abantu bathengise ngentengo enjengaleyo. So kuzaba lodubo oluzahlala lathi okwesikhatshana nxa kuyukuthi indaba leyi eyama US dollars lokutholakala kwawo ingalungiswanga.
Usiba lokhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutshka uthi uhulumende uyawaletha amafutha elizweni, kodwa okumangalisayo yikuthi katholakali emagalajini. Kuyini kahle kahle okwenzakalayo lapha?
Akumelanga ugovernor amangale ngodaba lolu, ngoba siyakwazi ukuthi ama-policies akhe awama US dollars ukuthi sile official rate eku 25 le black market rate eku 70-75 yiwo abanga lokhu. So ngibona njengani ugovernor umele ahlale phansi ebone ukuthi nga-reviewa yini ama-policies akhe ukuze ehambelane lokwenzakalayo elizweni. Hatsho ukuthi ugovernor ule rate yakhe emkambeni lapha kule rate yakhe, i-rate zangona zitshiyene kakhulu okubanga ukuthi kube lodubo olunjengalolu esilubonayo ekuthengiseni kwamafutha.
Singathi ukukhuphuka kwentengo yamafutha lokhu kuzabangela na ukuthi intengo yezinto iyona ehlala iqonga njalo nje layo ikhuphuke
kakhulu? Siyakwazi thina ukuthi amafutha asebenza kakhulu ku-production and distribution chain. Ukukhwela kwamafutha kutho ukuthi ezinye izinto ezilungiswa kusetshenziswa amafutha lawa, kungaba kuma-generator kumbe ku-transport, lazo ziyakhwela. So ukukhuphuka kwentengo kwenzakala sibili nxa kuyukuthi amafutha ayasilela kumbe intengo yakhwela, ngoba asebenza kakhulu ku-production and distribution chain.
Umnumzana Masimba kuJera yingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi uMabhalani kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana usecebise umfundisi Shingi Munyeza ukuthi angabosebenzisa ezekholo ukuchothoza uhulumende. Leli phephandaba lithi uMunyeza ongumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele engasebenzisi iBhayibheli ukuchothoza uhulumende ngoba kabasoze bamhloniphe. Iphephandaba le-Daily News lithi amapholisa amise abasekeli bebandla le-ZANU-PF ukuthi bangene esitaladeni batshengisele ngokubulawa konsundu owemelika uGeorge Floyd owakhanywa lipholisa waze wafa. Amapholisa athe imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus yiyo engavumeli ukuthi batshengisele. Kwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani balaleli be-Studio 7. Igama ngumthabisi Ngwenya ngihlala eJohannesburg kule South Africa. Mina into engifuna ukukhuluma ngayo indlala le esekhaya. Esekhaya iZANU PF idlala ngabantu ayiphume abantu basikhipheni iZANU PF. Sikhathele ngale gama leli. Hayi akukujinjwa iparty. Mina ngibona kungcono ukungena iparty kaThokoza Khulu. Hayi le uChamisa Chamisa Chamisa wa. UChamisa wona uChamisa lapha abantwana bayizolo laba bangena ku MDC manje lapha. Uyabona so thina sivotele ukuthi uMakhupu angawe uyangena lapha ebe upresident abantu bazama ukuthi yabo kutshintsha impilo ngoba amanye amazwe ngeke asinvest kungela lutho ukuthi kuyabonakala ukuthi hayi iZimbabwe yazama kuyafana yabulala yathumba abafazi yenzani yabona into ezifana nalezo hayi nathi bezimbabwe masifika ngayo eSouth Africa siziphathe kahle kuyekele ukuzibiza ukuthi ye insimbi ngezitsholotho ye insimbi ezedlwayo kuyini kona lokhu
Sanibonani, sanibonani bantu beStudio 7, basakazi beStudio 7, sanibona, siyanibingelela nonke, siyajabula ukuthi nisinikeza umsakazo, alright, siyajabula kakhulu basakazi beStudio 7. Lana inkinga esinayo lana iCoronavirus lena ingani abantu bayanda la eMzansi la. Mina ngikhuluma ngaseMzansi manje, sebebanengaba abantu abasephethwe ile coronavirus. Kunzima. Kunye futhi indaba zasekhaya. Thokozani Khuphe no Phukeni wakhe lona nalona uDan Moyo. Abahlukane nokudilize opposition. Kuyafana bona ngoba manje bafuna ukuvotelwa ngamakhod thina asivotelwa ngamakhod sivotelwa ngabantu iMDC Alliance kaChamisa iqembu labantu labo abantu bona bathi bona hey MDC kaMakhupu uMakhupu waphuma wayofuna amavoti wazithola ama city only 2 seats Makhupu kodwa manje napho Dan Moyo babhizi bakhuluma into zabo la thina sifuna ukuvusizwe bona bona babhizi ene iZANU PF busy ithumba abantu ibulala abantu yenzani from 1980 ibulala abantu
salobonani uStudio 7 ngibingelela kumahlabe ezulu nami akodwa ngifuna ukuzisho ukuthi ngobani yazi mina kunento engididayo la kule ndaba mangilalela la kuStudio 7 phakathi kwendaba ye-MDC MDC Alliance iZANU PF ya ugabe wayesuse ubaba uMnangagwa laphana ukuthi kube deputy president. Bathe mase bethathe umbuso uMnangagwa bamthatha bona bawulandela yini umthetho ukuthi uMnangagwa ebuye ngoba udeputy president wayekhona udeputy kaMkamkani. Bona basebenza ngayiphi indlela 2 ile MDC nale yabochamisa nayo izibe MDC naleyo beze beyivumele ingenelele ukhetho babeyivumele ngawuphi umthetho namhlanje masebona ukuthi ona uchamisa ulapha na ongekho emthethweni ngisho ukuthi ngisupporta uchamisa noma ngisupporta ubani kodwa mangilalela lezi nkulumo lezi kuningi okudidayo la ubuzwe lapha sesidlala ipolitiki nathi sesiyadida ngoba nayo uMnangagwa phela akasuzula phela ngoba naye futhi akahlala ngokusemthethweni iZANU nayo ya destroy iZaphu akuzange kube semthethweni nakho lapha ni Kandi unit masingabuyele emo ngoba kufanele umthetho ufeve bona ukuthi behlale emandleni ukuba phazamisayo ukuthi bengehlale emandleni njalo sofanele njalo bekulokuchikizwa kushoniswa lekushoniswa uMakhuphe noma ngaba esiza ngendlela eright kodwa ugcina kungathi za ngendlela engayiyona ngoba izenzo zakhe kwakumele loludaba ifulwalungekho right kokungamelanga bevumele MDC nalesi horror ukuthi ingenele ukhetho vele ngaleso sikhathi kwakuzocaca ukuthi kukhona okungekho emthethweni manje bayivumela ngawuphi umthetho namhlanje masebezothi umongameli okungekho emthethweni hhayi ezinye izinto kodwa ke bezama ukuthi beqondise izinto ngeqiniso mani ilizwe leli sediwa ukuthi izwe leli livuke liphilise abantu siyafisa ukuphila ezweni lakithi hayi kuhlupheke emazweni ngayo indlela esihlupheka ngayo
linjani bakaStudio 7 abahle hheyi mina ibizo ngokwanele sibanda ngisebuzwana lapha ngizibuza ukuthi kanti uThokozani Khuphe na bazama ukwenzani kanti kahle kahle sibilile MDC yabo leli ayi aziuThokozani ngumuntu omdala but ayi into zami kuyenza lokhu kokwenza lokhu ikuthengwa iZANU lo kazama ukukhula man kufana nala uMnangagwa khona lo ngizibuza ukuthi why vele ngaphumi yena nje ebulala ilizwe lokho ebulala ilizwe siyaphambili
Yes, sanibonani ku Studio 7 ngiyanibingelela ngenhlonipho enkulu khulumayo ngu Prosper wakandlovu kwamagawule endaweni yasekhezi under chief manaba headman magawule umpamathi thina lapha ku Studio 7 siba nesikhalo mani thina singabantu basesindebeleni esikhala ngini singamandebele namakhalanga ngokuhlala la esikhona sihlangene ihlupho esilalo thina esilicela kakhulu kuhulumende noma ngithi kulabo abasiphetheyo ibandla liphetheyo impela kakhulu besicela ukuthi uhulumende asincedise ngamaphoyisa endaweni ezifana nasesayidini lasegwanda ikhona indawo abayibiza ngekafusi othakariyawa omrambapedi oshanyawugwe ontepe ogunyi ozelezele zona lezi ndawo lezi zinabantu abasihlupha kakhulukazi thina abantu abaphila emakhayeni emakhaya ngale ereserve thina sithembele ekufuyeni into eyifana neenkomo neembuzi nezimvu kanjalo namadoko kodwa-ke hayi labana abantu basiqedile bafowethu babuya babuthe wonke into yesinayo bantshontshe iinkomo zethu bezozithengisa siyezwe ezinye kuthiwa zihamba zize ziyofika emashwingo zihamba zise-western intlizweni siyacela ukuthi uhulumente amaphoyisa akliya izinkomo kuleliya sayidi abe ngamaphoyisa athembakalayo ngoba ugebengu bakhona ma sibuzwa ngathi buhamba bube lesandla samaphoyisa ngoba iphoyisa ma sokutshontsha iphoyisa akhe shouthi kusuke sotshontsha yena uhulumente suke sisikhala gosoku isandla sekungathi kutshontsha yena uhulumende kanti hhayi uhulumende akatshontshi umuntu oqashwe uhulumende umuntu okhohlakile siyakhala kakhulu impela siyakhala sibili ukuthi nisincedise hhayi kancane kakhulu maphoyisa ngala abantu abatshontshe iy'nkomo zethu kuleliya sayidi lasegwanda lasegwanda south siyacela mpela abantu igwanda line isisiqedele iy'nkomo njengoba ngikhuluma kanje ma yoripeti emapholiseni amaphoyisa esinawo nawo akhohlakele ekuqaleni ngaqala ngithi mhlawumbe hhayi ngoba bona mhlawumbe babona ngathi ngabe sishonini kodwa kangakubonayo ekugcineni ukuthi hhayi i-tribalism ayikho into ekhona nje ukuthi amaphoyisa amanye agcwele ukukhohlakala singabantu banye ngoba manje ma utshontshele iy'nkomo zona lezi ezakho ezintathu uvele uthembele kizo usale ungasela lutho thina sifundanga-ke kodwa-ke ama-sanctions siyabona ngobunzima belizwe ukuthi kukhona okukhona okwangena phakathi kwelizwe lethu so sesicela uhulumente akasincedise ngalaba abantu bangapha eshanyawugwe bathi kuseshanyawugwe ma uchapha uthulu uvela egwanda south
Hey, sanibonani Studio 7. Siyabonga umsebenzi elisenzela wona abazali. Ngingajabula uma ngizwa irekhodi yami le ifundwa kwezinga about 2 times ngisenda ngingatholi ngayizwa kuradio. Bengifuna ukubuza lapha umfowethu uKhaliphani Gugeni. Ngiyahlala ngimuzwe ekhuluma lapha etikho khona. Uma abe-MP Alliance bengafaka umbono wabo uthina hayi politics bayakhuluma nje kati yena akukhulumayo kakusi politics nje ngoba amazwi abo siyawathola bazenza izimvo kwamanje ngoba bakhangelela umbuso yikho bezenza abalungileyo abalandela umthetho ngathi bazithobile inkulumo zabo zilokuhuga ebantwini abangananzeleliyo isini so akukhulumayo yena kakusi politics nje ngimzwile ekhuluma lapho ekhuluma ngokuthi uyakhonza ngimzwile ekhuluma ngokuthi kakholelwa ukuthi umuntu wadlulayo emhlabeni kaqala kuvuka akhulume kodwa uhambe labantu abakholelwa lokho udingani kwabafileyo ongophilayo mfowethu uchasisela abantu iqiniso zamani ukuqondisa isimanga ukuthi ngesikhathi kuvotwa amalungelo e-MDCT ebekhona kodwa abantu bavotele i-alliance lamhlanje selingena ngodlala abantu abafakwe ngabantu babiselwa ngabantu ngiyabonga
ngiyabingelela kustudio 7 okhulumayo ngubhova ngwenya ngokuzinza ngizinze ewangi lapha esengigudluke ngayakwakha khona kodwa ngidabuka echolotsha ekhaya ngithanda ukubonga kakhulu basakazi be-studio 7 bese ngithi-ke kunobaba lapha ngathi ngubaba obuya kithi echolotsha babambiza gawule uthi kambe ubaba ugawule icholocho ingcole kangaka icholocho indawo edume kangaka kodwa ungabheka i-business center esecholocho indlela eyiyona angazi ubaba ugawule ngoba defender izanu yakhe kangaka ukuthi isimenzeleni iZANU-PF yakho baba uGawule, isiyenzeni iZANU-PF echolotsho okuncomekayo, ngoba icholotsho nje ma i-business center mayibhekile ngathi kusesigangeni lapho kugcwele khona amakhemeswane neZANU-PF yakhe, kube siyakubonga. Pho sihamba phezu kwamathambo abantu abafa bebulawa igugu round abangenacala, mhlawumbe uGawule kakubona yini lokho yena, ngoba mhlawumbe yena uyasutha nabantu abakhe, usebenzele ephoketini lakhe. Ngiyabonga.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumela wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ukutshengisela phezu kokubulawa konsundu kuqhubekele phambili ngemva kwesikhumbuzo sikamuyi edolobheni leMinnesota esenziwe izolo. Ukutshengisela lokhu bekuthuli kungeladlakela njengamanye amalanga asanda kwedlula. Kunjalo nje inani labatholakala belegcikwane le-coronavirus ngapha kweleMelika selifike phansi kwezigidi ezimbili, i-1.8 million, kwafa abedlula inkulungwane eyodwa, 108,051. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi unjani umumo eWashington State lapho ahlala khona.
I-COVID 19 estate se Washington isenz many esichiyeneyo. Ugovernor indlela akhethe ukusebenza ngayo, usebenza ngezigaba ngezigaba, say county by county. Owathesi siku stage 1 ephela lamhlanje busuku ngolanga lokugcina lika May. Stage 1 lo amanye amakhawunti amancane asendaweni ezingathi kuthiwa zindawo ezingela abantu abaningi aseliqedile ustage 1 njengelanga lalamhla. But mina lapha enhlala khona eKing County, one of the largest counties kumbe elabantu abaningi, kuloku kusiba labantu ababaligciwane, kusiba labantu abalutshwana abafayo. So ngendlela umumo izinqumo ebesivawe nguhulumende, iKing County kayikafiki kuleso simo ukuthi ingafika even kustage 2, asivalelwa khona lamanye amakhawunti aminyeneyo. So sokuza kwenzakala lapha ukuthi lawo amakhawunti angabhasiswanga nguhulumende kumba angabhasiswanga ugovernor, so kuzamela ukuthi bazibhabhalele ugovernor batsho ukuthi bazakwenza njani ukuthi behlise inumber zabantu ababa lama-infections, ababalegciwane kumbe labantu abafayo. So ngezinye indlela iWashington State ivuliwe, kodwa lapha enhlala khona mina kakuvulwanga. Akulale zitolo zokuthenga nje kazivulwanga, kodwa nizokuthiwa kwamanye ama-county abantu sekuvuliwe ama-restaurant, lezinto ezinjeni zokulungisa izinzipho kumbe ukugela amakhanda, thina kithi hatch akukabi khona lokho. Silokhu simelele nje sibone ukuthi kuzahamba njani.
Vuliwe yini indawo ezifana lezitolo, amabhala lapho kunathelwa khona, lezinye indawo zokuzijabulisa?
Izindawo zokuzijabulisa ezikhangelelwayo njengokuthi they are not essential empilweni zabantu zivaliwe nalapha. Nginganika njengomzekeliso wokuthi asithi izindawo zokudlalela imidlalo kumbe ama-park avaliwe, lapha abantu abangahamba bayedlalela khona imidlalo esithenxenye njenge-tennis, kumbe abantwana abadlala khona bazipractisele nje ibhola lokukhahlelwa, kuvaliwe kakuvunyelwa, kuvele kulama notice ukuthi uzakuthi ufika kutshengisa ukuthi kuvaliwe.
Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leWashington State. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi ke sikhangele ebesilazo. Kulabalijumi lanhlanu, 15 abavele kwele South Africa batholakala belegcikwane le-coronavirus, osekukhweze inani abalegcikwane leli elizweni layafika ku-237. ibandla leMDCT elikhokhelwa uNkosazana Thokozani Khuphe lithi selithethe isigodlo sebandla leMDC ebesisetshenziswa libandla leMDC Alliance ekhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa esithiwa yiHarvest House eHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lanamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande.